kakhulu emasouthi sokukubi uthi nxa kungathathanga inyathela inyamazana mboni ukuthi abantwana bethu bazapfa bekwazi ukuthi inyamazana kuyini. Bayathengisa bayabulala amadube besiyathengisa izikhumbe eSouth Africa, bayabulala umpisi, bayabulala ingwe, yonke into iphoting yangikhona imbi kakhulu. I-parks ibuya emapulazini ethu nxa kuyukuthi impisi sezihlupha kakhulu, sesibamba imbuzi lapho esibayinvayitha khona ukuthi babuye bazozidubula-ke. Kodwa-ke ngenxa yokuthi labo bayakhulelwa izinto emapulazini lapha akusela ngicingo ezeyiziza zimbele inyamazana, amapulazi ayehlala inyamazana. So seziphonga ukuhamba inyamazana lezi lazo zidinga ukudla ngoba ompisi lengwe akusela ziyinyamazana ompala lezi ezazidliwa ziyingwe. Sesiyafika abantu sebephotsha-ke bayasebenzisa amalayithi ebusuku bezibulala ngaphandle kokuthi i-government ifake umthetho even ibiselelwano we-trespassing. Yikho ungaqalisa khona ukusebenza umthetho ukuthi umuntu ufice eplazini umbuze ukuthi kathi vele udingani.
Wena ngokwakho swake wabhekana lo dubo lolu na?
Ngibanjele inkomo ezintathu obekufanele ukuthi zizale zimithi zabanjwa izijingi zafa. Ufice kazisela mlenze sofuna iphotha ngafika sokubanja inkomo ufika khiphile kuzena imlenze omnyaka uyakhipha umkhono bahambe. Kuyenzakala sibili siyaripota emapholiseni kodwa-ke nxa bengambambanga akula ngenye indlela. Ngiyathenga inkunzi kadesi ngenkunzi engayithenga imali edula kakhulu okuthi ngiyesaba ukuthi iphume egangeni ngoba izabanjwa izijingi. Sengiyivalela ihlalise esibayeni okuthi vele sithele nzima. Sifuna umthetho uvikele ama-farmers, uvikele bonke abantu abalamapulazi bezele ukuthi abantu bangaphotshi.
Uke wakhuluma ngempisi lengwe.
Inyamazana eziyabo mpisi sokwaripota, kwaripota kwenzela ukuthi bazizingele ngoba zihambe ebusuku ziyakwatula izibaya zidlela abantu izifiyo zabo. Kuyaripotwa kodwa-ke uhlupho yikuthi bona be-wildlife abasabhodi ukuthi bazizingele bazibone. Azisakhontrolwanga inyamazana leziyana. Incingo kufanele zibe khona zikhontrole zivimbe inyamazana ziya zingayi ebantwini.